akula muntu ongafisela iwan ukuthi ona angabusi vele eMthembu. IMDC la injana ifisa ubuzo. Sisabusa thina lati siyafisa ukuthi ngabe siyalahloko sibuze. Kodwa into ye-one party state is not up to us. It's about the people. Ngabantu abazakhetha ukuthi bafuna ukuvotela izalo phepha kuphela kumbe bafuna ukuvotela ama party. Nxa bevotela ama party akula nto e-wrong. Loko okwabo sisi laba abangani abahlukumeza abasemajele yike ngikhuluma ngakho kona umuntu eyizinto engayishiyo umthetho ususenza umsebenzi wawo usufuna ukukhala ngakho. I-one party state asiyo nto esingayiforsa upon the people. Abantu yibo abazihloloyo bodwa ukuthi bafunani. Nxa bekhona abantu abafuna ukuphikisa baphikisa kuyavunyelwa kona akula muntu osake waliswa. And like kathesi into zivulekile akufanani le sikhathi sikababa uMgabe labana kudala kwakunzima vele ukuthi kona uchothoze ubaba uMgabe kumbe izamphevi ngezikhathi leziyami kathesi abantu bazikhulumela free whether kusemabhawa whether kusemachechi whether kusemabhasini kumbe kungapha abantu bayazikhulumela. So akula muntu ofosa umuntu ukuthi kwenziweni. I-problem ukuthi kona kulabanye abantu abathi kona as long as i-result ingashiyona le abayifunayo bona then akusikho akuhambanga ngendlela akumelanga kuvumakale kuphela.
Ye kodwa-ke kulokunye yini ekungenziwa ukuthi ligcine likhulumisana lisenza khona okokufunwa ngabantu ukuthi kumbe kubunje uhulumende omanyano kumbe into ezinjalo jo
uhulumende womanyano uyabe uhulumende womanyano wani ngoba iZANU-PF ile 2/3 majority. Nxa kule zinto kumele zikhulunywe iZANU-PF ihlale ivumile njalo ikhululekile ukuthi yona akuxoxisane nawo kukhulunywe. Yiko ubona silama forums anjengalana iPollard lokunye nje okuvuleka ukuthi kona abantu bakwanise nje ukuthi ona bephume phandle bekhulume ngento zonke ezingabe zibahlupha kumbe ezibakhathazayo. So akukwazi kuyaliswe vele ukukhuluma. Umongameli wethu is on record enxusa uNelson Chamisa ukubana ngabuye kukhulunywe. Waze ngiyakhumbula ngikutshela futhi waze waforma into yokuthana i-leader of the opposition in parliament ekwenzela ukuthi uChamisa abuye azothatha leyo nto okutshengisa ukuthi vele ngumuntu ovele ehlale vele efuna ukukhuluma noma nje abanye abantu bengafuna ukukhuluma kumbe bona bafuna ukukhuluma on their own terms okuyiko okungayisikho kumele kwenzakale. Akumelanga umuntu afuna ukubuya ngama-impositions kumbe afuna ukubuya ngama-condition. Buya umsulwa sikukhulunywe nxa kukhulunywe.
Ye ilizwe leZimbabwe liya ngaphi njengoba kukhanya ngani ezombangazwe sizibambile sonke isikhathi vele abantu bakhuluma ngezombangazwe so ke liya ngaphi ilizwe nxa kunje
kancane izinto zilokhu zihamba zilungiseke. Bakhona sibili abaloko bezama ukuthi bona ngabe bajikele izipanela esibili leyo ukuthi ingahambi ingasebenzi. Kodwa into enginanzeleleyo umongameli wethu ngumuntu ongakhulumi kakhulu kodwa izenzo zakhe ziyakhanya kuyabonakala ubana hayi kule nto ezihamba sibili yiko kuthi bona izenzo kungemazwi. So kancane sibili into zethu ziyabe zilunga kuba buhlungu vele nxa kulunga anto abona kufana lokuthi nxa usiye ejimu kuba buhlungu nxa usajima laphana but ama-results angibona uzabona usukholisa phambili ngale. So lakathesi kuza ngabuhlungu ngoba sokukhiyeka izinto eziningi bese sijayela into zamahari eziningi bese sijayela ama-subsidies amaningi ku-fuel empupini everywhere subsidy okuyinto ebingaphathi kuhle umkhono wethu instead bibulala umkhono ngoba ama-subsidy lawana ebengabuyi futhi ebantwini omele bathole ngoba abantu bona laba ama-business kumele ba in between kwabana bebevele betshontsha besenzani whether empotini uzabona ama-millers sebenotha sokunzima bethatha umubulwana sebeusemazambia besiyazithengisela ngeprofit enkalakatha kwapa. So bekungancedi lutho. So kathesi osokwenzakala yikuthi kona izinto zonke sezihamba ngendlela eyiyo kuzaba buhlungu kathesi kodwa ela phambili lela kusasa ngale lizaba ngelingcono.